kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa uyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha umugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kunciphiswana la oMorgan Tsvangirai besaphila, kuqilwa ukuqilwezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayezwa siyezwa ukuthi khuluma ngakho, kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukuthi usebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlulile umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu belekakwazi ngoba wakhipha umgabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana loChamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Yelo liqiniso, ungazinandeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana. Lokho ukufaka nje 50.8% nje sokuyikwendayo. Sengicabanga nje iminyaka lana e-GNU leyana ukuthi umgabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa, kodwa yena engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki hanje singamazimbabweni sonke. Kabahlale phansi bakhulumisana umlotha siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili, kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilizwe ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.